Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uEvans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlazi ku-15 kwenkwezi 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alingatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe.
Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already.
Uhulumende wele South Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha abakamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe.
Siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni.
Izizwalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi.
Kodwa ke i-70% yabantu bakhangela ubukhosi lobu babukhangela ukuthi yiyo isiqokoqela noma ngithi yiyo into ilizwe leBhilithani eligxile kiko kakhulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulu.
Asambeni madoda siyovota.
Ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo. Kambe lokhu akusoze kubangele ukuthi leli bandla linqotshwe. Ibandla lezana uPF lona eselakhethayo abazalimela seliphakathi komkhankaso lidinga abazalivotela. Ukhetho lukhangelelwe ukwenziwa kunyanga ezintathu ezilandelayo kunyanga kaNcwabakazi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Greta Vodloza Sibanda.
Kule zinto ezimbili lapha kwakhande kungenzakala ukuthi khona kube istrategy yabo eyokuthi abafuna ukuveza ama-candidates abo ngesikhathi. Kube lo daba futhi lokuthi kungenzakala futhi ukuthi khona laba bantu kwesinye isikhathi balobunzima obokuthi bathole abantu ngoba indlela yabo le abavele bekhetha ngayo indlela engazakaliyo, indlela okumele ukuthi babone ukuthi ama-candidates abo kanye ngawebandla labo yini ngoba bathi khona bona ama-citizens kumele ukuthi abe yiwakhethayo. Kungenzakala ukuthi bakhethe abantu abanye abangeke babathembe ukuthi kambe bangamela bona yini kumbe hashi labangabaziyo ukuthi laba bantu manje esingayithi thina i-capacity bangaba la yini yokuthi bamele abantu. Isikhathi njengoba sesihambe kangaka, abantu bonke bayamangala ukuthi kathi manje njengoba abantu labo lokho bengakakhulunywa lakathesi, phela ibandla elezana uPF kathesi liphakathi komkhankaso already, seliphakathi kwenendima. Bona ngikhona bezangena endimeni sokutheni. Kuyamangalisa lokho ngoba lesikhathi lakho njengoba sesihambile sinje kuyamangalisa ukuthi khona lokho kuzahamba kanjani. Kodwa ngenjalo ukuthi babuye lendlela yabo etshiyeneyo asazi engxenye kukhona ukuhlakanipha bangabe belakho. Kodwa ngokwazi kwethu isikhathi sikhanya ukuthi sesibachile sibili. Kodwa kasikwazi ukuthi ngondabo bona ngiyani njengebandla labo le-CCC. Kunzima kakhulu ukuthi khona ukwazi ukuzwisise ukuthi kade kuhamba njani, kungani lokho bengaka phumi lamagama oba phela kubandla ikakhulukazi kukhetho lolo lamabandla ona lamapolitical politics lawo kumele ukuthi khona nxa ukhetha umuntu ukuthi uzokumela abe umuntu ozakubakwazi ukuthi lina limelene njengebandla abe umuntu njalo futhi ozaziwa ngabantu abantu abazamvuma manje kathesi nxa ulokungakakhetha abantu kathesi abazakumela kuyamangalisa ukuthi khona manje kuzahamba njani abantu laba babuye lendlela yabo entsha esingayaziyo ukuthi bona bathembeni so kungenzakala ukuthi khona ukhetho lolu oluka 2023 hayi kungagcina kusibanzima kuleli bandla elisha lesicc
manje ngokubona kwakho ubona ngani ibandla lezanu pf lilakho na ukuqhubeka lokho lisesikhundleni ngemva kokhetho lolu oluzayo
yeah lokhu kusho khona ukuthi ibandla lezanu pf kusho ukuthi kulu 2023 aqhubeka libusa kuze kuyefika u 2028 funa leli bandla lesicc ikho elizabe selama candidates eliwaziyo njalo aziwa libandla labo labasekeli ba ngoba kathesi kuvele kunzima kuyatshengisa ukuthi khona lapha kulobunzima obukhona so ibandla lezano pf kusho ukuthi lizaphumelela futhi kuona lo mnyaka ka 2023 libuye liphathe futhi kuze kuyefika u 2028 ukubona kwami lokho
lo ke ngumnomzana Greta Vodloza Sibanda osicubungula izombusazwe ubekhuluma icingweni le studio 7 ekobulawayo
asambeni madoda siyovota
asambeni madoda siyovota sivote inkulu
asambeni madoda siyovota
uhulumende wele South Africa uthi akasoze ehlukanise indlela amukela ngayo abavela eZimbabwe eqhakathekise abadabuka esigabeni semandebeleni Ibandla le-African People First liphakathi kwemizamo yokuthi abadabuka esigabeni semandebeleni baphathwe ngesineke ngoba beyizizukulwane zenkosi umzilikazi owadabuka kwele South Africa. Kodwa isikhulumeli sogatsha olubona ngendaba zekhaya umnumzana Siya Khoza utshele iStudio 7 ukuthi mpela umphathintambo umnumzana Aaron Motsoaledi wahlangana labebandla le-APF kodwa walandula ukuthi bavumelana ukuphatha abavela esigabeni semandebeleni ngokwehlukene labo sowabo abavela kwezinye izigaba. Uqhoza uthe umphathintambo wabatshela ngokuthi umthethwandaba yiwo owanquma ukuba abaleminyaka engu-18 abazalelwe kwele South Africa balalo ilungelo lokubhalisa ukuba ngama-citizen hathi abakumthwakazi kuphela. Udaba lolu lubikwa lwaqala ngabomdabu bona abalomhlangano omkhulu lenkosi yakwaZulu ngenyanga ezayo. Isikhulumeli sikamnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwaMthwakazi umnumzana Bonman Khumalo utshele uGibbs Dube okunengi ngalolu daba.
Okwamanje ukuthi ungema kuza abantwana bendlunkulu yakwaZulu ukuthi bazelale izikhalo zethu yikho abantu bakithi siyalinxusa ukuthi akungabi khona osalayo siyeni sonke ngobuningi bethu siyekwethula izikhalo zethu kubantwana bendlunkulu yakwaZulu bathe kungcono beze bazezizwela bona mathupha siyathanda lokutsho bakwethu ukuthi ngemva kwensukanyana nje kudlula u-4 kuzaba lehlekana le elizahamba esigodlweni kwaZulu liye khonze esilweni lokho kutsho ukuthi kuzafuna ukuthi kube lezifuyo ezithile esizihambisayo kanti mhla osuku mhla ka-4 lakhona kuyafanele ukuthi sibe kube khona inkomo ezithile esizazihlaba ukuze sidle kasifuni kube khona umuntu ozahambe engadlanga njengalokho kwenzakala mhla ka-19 March
abafisa ukuthi bangene kukhokonoko kumele bakuphathe njani
into ebalulekileyo bantu bakithi ukuthi asibhadaleni ama-R150 ku-akhawunti yethu le ya Capitec eka Mrs. Zanele Alfred 1-666-84 4 4 0320 bese sithumeza ubufakazi bokuthi sesibhadele kuma numbers la esiwabeke esiwafaka yokuflya ukuze sirecord. Kodwa kubalulekile ukuthi sonke sibe khona. Mina ngicabanga ukuthi lokho bakwethu kufana lokubhala esibhakabhakeni ukuthi sesikhona thina singumthwakazi isizwe sikaMzilikazi kaMashoba esilelungele ukuphila lapha eSouth Africa nokuphila lekhaya. Akungabi khona othandabuzayo ngokubunengi bethu akube yilowo mbhalo okhulumayo ukuthi nansi isizwe sikaMzilikazi silelungele ukuphila singacindezelwa umuntu silelungele ukuphila emazwe nomabili ngenkululeko singahlukunyezwa umuntu. Yiko bantu bakithi siyanxusa ke ukuthi lalabo bakithi aba overseas abangeke benelise ukuba khona siyacela ukuthi lisize lincedise lifake lana iminikelo yenu ukuze lolu hlelo lube yimpumelelo. Asibonge mahlabe ezulu. Into esizayenza ngiyusiya ngamanani ethu sizalungisa izimoto siyalungisa amabhasi sikhangela amabhasi angu 20 azathatha abantu ngendawo ngendawo zabo. Okwamanje bakuthi siyaqinisa ukuthi akube asibeni sesibhadele kufika u 1 June ukuze sikwazi ukuplana ngoba ukuthi umuntu eze mhla osuke phethe imali kasimthengela ngakudla kasimorganizela ngatransport sizaba le cut off date ka 1 wabo subhadele phangisa ubhadale ukuze sikwazi ukuplana kahle sifuna into le ihambe kahle ibone ukuthi ngabantu abale order hayi ukuthi bese kusiba nje abantu bahambe bengahlanga akusiphathi kahle lokho so asibhadaleni masinyazana ukuze sikwazi ukuplana. Asibonge siyabonga kakhulu mthwakazi omhle siyabonga kakhulu asihlangane khona eDanato mhla ka 4 June.
Lo ke ngumnumzana Bonman Khumalo isikhulumeli sika mnumzana Bulelani Khumalo omunye wabathiwa inkosi yakwemthwakazi ube khuluma ecingweni le Studio 7 ese Johannesburg kwele South Africa. Izizalwane zakwele Bhilitane zithi azisafuni ukubuswa inkosi. Ucwaningo olusandayo ethulwa luveze ukuba abantu abayisilinganiso sokungokulichumi ekhulwini amachumi amathathu ekhulwini 30% bathi kabasafuni ukubuswa inkosi. Sixoxele sizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bhilitane umnumzana Difa wajabi Bango Dube ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kota ke singazi njengoba kusase kutsha nje njalo njengoba usaqala ukuthi aphathe lezi ntambo zombuso ngokusemthethweni ngemva kokuthi esegcotshiwe sizokhangilela mhlambe sibone eminyaka ukuthi nqa kusiyaphela umnyaka indlela noma ama announcements azabe ama changes azabe sekhona ozabe yenze yapi laphi kodwa kwakathesi usaloke saqhubhe njalo nje ngendlela umama wakhe ayequba ngakhona akakabilo mehluko otheni esesiubonile
uyona indaba le ubana kulabantu abangafuni ubukhosi indaba eqathile yini njalo baningi abasho njalo na
bakhona abantu mhlambe nxa sithi siyakhangela ucwaningo lutshengisa ukuthi i 30% yabantu yiyo engabe ingavumelani kahle lokuthi kuqhutshekwe ngobuking lobo bukhona kodwa ke i 70% yabantu bakhangela ubukhosi lobo babukhangela ukuthi ubukhosi lobo yiyo isiqoqoqela noma ngithi yiyo into ilizwe le Bhilitane eligxilekiko kakhulu ngoba uQueen yena ngokwakhe yena saphila waye nguQueen kodwa ke kwakuphathisa lezinye izinto ikakhulu ukuthi ukugcina amafa alelilizwe ukuthi liqhubeke njalo ngisho lekwezomnotho lithi liqhubeke njalo lindlondlobala langendlela kade bayimaneja ngayo ikakhulukazi iqhaza kade belidlala emazweni lawo abathatha badonsela esakeni labo leCommonwealth kubese kusithi nxa sesikhangela yena uKing Charles bona abantu abakujabuleli kakhulu into eyenza ukuthi bengamjabuleli kakhulu ngoba siyakhumbula lapha ukuthi ngumnyaka ka-1986 uCharles wayelokwe esathandana noDiana kodwa ke wasuka futhi njalo kwaba nobudlelwane lo Camela lo ose ngunkosikazi wake kaThesi kodwa ke ngaleso sikhathi uCamela laye wayesayendile kwenye indawo lapha ende khona okwenza ukuthi kwehlisa isithunzi kakhulu okwa into le engazange yaphatha kudlu Queen. Ingakho uQueen kwathatha isikhathi side kakhulu ukuthi azabavumele abaniki license yokuthi baqhubekele phambili ngomtshato wabo. Ingakho abantu nxa bemkhangela uCharles bamthatha njengomuntu ongazange waziphatha kuhle ikakhulukazi ezintweni zama relationship ongazange waziphatha kuhle ukuthi umntwana osesikhosini siyazi ukuthi ngijole ubukhosi bakithi thine esintwini sakithi unqa ukuthi uze ube ngumuntu osesikhosini kufanele ukuthi uziphathe njani. Ingakho uCharles indlela aziphatha ngayo akuzange watshengisela ukuthi ngumuntu ofanele ukuthi olendikimba yokuthatha ubukhosi bukanina phecelezeni nqa ukuthi mhlambe sechiyele umhlaba kodwa nazange konke lokho kwakuthaya indiva azange nje akuthathe akufake ukuthi kube into ayihloniphayo njalo ukuthi abe isibonelo esihle ebantwini ukuthi engahambe siya ehambe ngene emizini yabantu ngaleyo ndlela ngoba uCamilla Rice ngaleso sikhathi wayesayindile yikho wazothi kuse uCharles White sehlukanele loDiana sehlukanele loDiana yilapho agcina khona esesenza konke kusemandleni ukuthi atshele uCamilla Rice ukuthi akachiye umendo wakhe khona ngale azokwendela kuyuCharles yilapho wagcina kuqhutshekwa khona yiyo into esiloko sisayibona labantwana bakaDiana ikakhulukazi uWilliam uHarry uHarry lo owathatha indodakazi le yaseMelika engumuntu omnyama nqa ekhangela uCamilla ubona ukuthi uyisizathu sokuthi umama wakhe wagcina mhlambe etshona noma umama wakhe wagcina ehlukana lobaba wakhe ngesizathu sokuthi uCamilla nguye owayengenelela emtshadweni kayise lonina bathi babona ukuthi nguye owachitha umuzi njalo wabulalisa lo mama wakhe sebemfakile indaba zamapaparazzi wagcina ehlangana lengozi yemota ebalekela amapaparazzi ngezinto zenezizasenziwa ngubaba wakhe loCamilla.
Hello ke ngumnumzana Difa wajabhi bhangodube isizalwane seZimbabwe esihlala kwelebilitane. Okwamanje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com liludaba lokuthi izidumbu zabantu esezitholakele kwenye isonto yakwelekhinya elomfundisi owathi abantu bazincitshe ukudla baze bafe ukuze bahlangane loNkulunkulu sezisedlula amakhulu amabili 201. Iphephandaba leHerald liludaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa uthi isonto lohulumende akuchiyananga. Ubesethula amazwi la izolo esontweni yezayoja. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Salubonani maZimbabwe amahle lokho engikhona endaweni ngabona ubona nxayela ma blouse i21 abanawo akeki uRobert Junior labanye laba abangabafana bona bathwele ama blouse amangaki unina yena ulama blouse amangaki uMnangagwa yena ulama blouse amangaki abantwa bake bathwele ama blouse amangaki isimze ngama 21 bodi singizibona obaba bakhona bathwele ama 50 and 100 ama blouse so yeyish indaba le inzima azama ukuthi ibidingiswe sekuhle ukuthi bona abantwana bama-president bona balama plaza amangaka babone njani bona bangama-boni free bubuswa ngamasela kubuhlungu.
Nomsakazweni yazi kulo baba lothi ngqumqumqumshebelelelo ubaba lo besiza kahle kakhulu mpela kodwa hayi ngani sephuma endleleni manje base sithi uzazokhipha izandla ngebhayibhili lakhe lelo tshona elitshumayela la hayi ngeke uyikhiphe babizana ngebhayibhili ngeke zane vele ifuna umuntu lawo olodlame njengayo wawungela dlame njengayo hayi ngeke uyikhiphe izandla zihlala kuphela ungaphansi kwayo beshiya amaplazi beshontsha umnoto wonto kuchumayela ibhayibhili akwechurch ulambile kuphela. Hhayi ngeke uyikhiphizane baba ngeke wena nje hambe chumayela ibhayibhili akwechurch uyekele abantu bekhiphizane ya uba siyakubona ukuthi ugcwele ngechurch wena ma uchurch yakho ayisozisebenzi lapha kupolitiki hambe echurch mawufika chumayela ungazosichumayeza njena lapho uthi ujoseph wathi hamba kashana lento zechurch baba la but nasikupolitiki lapho ukhiphizane out siyabona.
Studio 7 linjani? Hayi ngithandulingelela lonke nje basakaza ngokusakaza kwenu ukusakaza kwenu ukuhle impela inyuzi siyazizwa zimnandi bese ngisiba ke bese futhi njalo ngikhulume lobaba lo othi yena injiva zegoli bayahlanya vele lingakulaleli lowo mdala ucela ungasichothozi ucela ungakhulumi kube ngabantu be-MRPG nasikhulumi kube ngabantu bethu yabona sinje thina sicabanga ukuthi sivotela ama MP lama councilor then president bese sivotela yena lo wesiyonini elimfunayo ngoba singasafuni lati ukuthi kube lokho kokusiza but busy ukriticizana lati busy ukuthi abantu bemarapiye ngabantu abahlanye baba kuhlala kukhulunywa lapho ukuthi kungabi lo chothozo omunye omunye lomunye kame lapha khona mawungwe zaphu mana kuzaphu yakho mawungwe TPC mana ku TPC yakho mawungwe ezano mana kuzaphu yakho kuyekele ukubona ukusicefezela lapha ngambona ukuthi uzele wena baba wena ngabuzele ngabuya bubona ubuhlungu obubona obuyenza ukuthi MRP ifuna ukukumilisa kodwa ngenxa yokuthi awula mntwana yikho senza so yikho senza so wena baba sakutshela kubi ngumuntu omdala akuzama ukuhlonipha usikhuze lawo ukuze la uthole inhlonipho evele ebantwaneni zama ukuhlonipha mntana abantu abakungikhuluma so mhlawumbe base South Africa khona bathu busy ukuthi ukuzinjipha lokhu uhloniphe baba
Studio 7 athi sibonise themba liphilile sithemba liphilile nonke hayi intesha engathi singaphakama mpela engathi singaphakama ngoba kwezokhetho nje sonke nje sizibone sifotela i-3C yazi ukuthi at least sikhiphe nezano zonke sizibone sizabona ukuthi sifotela i-3C sikhiphe nezano ongawuthi imthwakazi nayo ithanda ngabe kuya ngami angiyisoli right mpela i-right mayithi kumakhansili naye ivotela amakhansili kanjalo mara ngithanda ngabe ukuthi ukuthi kunjalo bese ku-president nawe bezawo nto bethu vele obvious kuzawo nto kuvotela i-Chamisa vele nethi silele ukuthi sikhiphe nezano into vele eziyifunayo nethi silele ukuthi sikhiphe nezano thanda ngabo bonke abantu ngabe bayibona into le vele ukuthi inkinga lapha vele kahle kahle yizano because la mana amaphathi asingeke sagcola because akazi yobuza mara iphathi ehle libuza vele siyayibona ukuthi izano njalo siyayibona ukuthi yenzani vele ibhizi phansi phezulu vele izenzela umathanda zonke ukuthi uma singakhipha yona mhlawumbe ngaba khona inkululeko lapha vele kithi
Studio 7 lonke balaleli be-Studio 7 thina siyaphila kanjani abantu hhayi ayikho into engcono ngaphandle kokuthi izulu izano iphume into engcono yokuthi izano hhayi kayiphume shem sesikhathele izano kayiphume kuyehlala phansi iyephumula bekwelisa inkomo hhayi sesikhathele nezano from 8 kuze kufike namuhla awulalutho nilethela abantu hhayi izano kayihambe bantu benkosi satsha ayihambe iyophumula
sanibonani bantu bakithile njani ngezindawo ngezindawo kodwa kuseqinisweni uyabona isutha lezimbabwe lepoyisa lezimbabwe akula mntwana wezimbabwe olithandayo abantwana bezimbabwe the most vele kabawathanda abantu labo ngemisebenzi yabo engcolileyo ngemisebenzi yabo engabukekiyo ngeke uthande umuntu ohlukumeza umphakathi ngaleyanje ngeke uthande umuntu ovikela izanupiyo omnangagwa badla kahle balala kuntofotofo bazula phezulu kusa lamalanga wena indiza kuthina sis wazalwa wakazwe igadi uyibona nje phezulu kuphela ukuthi ngensene indiza mthini ufike ngezifiso lokuthi esh ngisiyani ndizamthini kodwa uprotector omnyakagwa umuntu ohamba kuntofontofo olala kuntofontofo wena ulala ungadlali okwakumele ucabange ukuyagebenga abantu uthathela abantu izimali estrategy wayengafisa ukuthi ilizwe lilunge nawe ukuyekela ukuthumtshiswa lilanga estrategy ulinda imali zabantu njengalokho okwenziwa ngamapolisa lamasotsha kwekuthi lawe ngelilanga mpela ukusebenza ukufaka ifeni endlini yakutshawa ngumoya uzwe ifeni ngoba banengaba yazi bahlezi bethiswa lilanga zonke estrategy bathona elangeni bavukela elangeni bethiswa lilanga bethathela abantu izimali wani ungakufisi ngilawo ngelilanga ukuthi lizwe libe right ukusebenze kahle ngoba ungabheki ishotsha lezimbabwe ipoyisa lezimbabwe limnyama khaca ngokuthiswa lilanga
salibonani ma-Studio 7 igama lami ngumozi ukhona nkomo fuma ngaserupani aphasendona umabhiwa ngikhuluma ngendaba engithola emoyeni lapha ngasewange emzini yasewange siyacela please badala bewange abafazi bagcwele amabhawa wonke abafazi bagcwele amabhawa egatitunda konke lamanye ama-travelings akhona yekelani ukudlala labantwana kathi zinduna sezayanga zinduna vusana emthethweni eyakudala ukuthi umuntu engawona esigabeni egarage athwele imvubu mapolisa tshintshani strategy kathesi umuntu oreplayo ekhaya imvubu kayikhale umswazi ezintathu azikhale sikule ndodeni ngoba abantwana laba abarethwayo lapha emakhaya laba ngabantwabethu ngabantwabethu futhi kathi liyenzani badala likhulile lingaka lifuna ukukhuzwa ngobani amapolisa ZRP Republic Police umthetho kawungeni ezandleni zeni lapha likerapharapha abantu abagangayo la rapharapha abantu abagangayo umthetho kawutshintshe lapho imvubu ikhale emuntwini indura akathatha umthetho wakudala bechaya abadala la bechaya bawona baphambanisa la abafazi bagcwele indawo yonke laba abangathathwa ngabangalotolwanga la bagcwele indawo yonke la yamenzana umfazi la kulezi nsuku mayengaphakame odoliwe nyabonga yabonga siyabonga lapho
studio 7 studio 7 sanibona kanye labonke abantu abakulandelayo mina ngisabheka le ndaba leyo ukuthi kuthiwe hey abantu bakithi banobandlululo mina abantu abathi sinobandlululo bayangixaka ngoba abazake besho ukuthi mala abantu bempumalanga bebuya begcwaliswa amabhasi bezochatshwa ngapha esigabeni zakithi anzake ngibizwe laba abantu becomplain ukuthi hawu kathi nasiletha lapha abantu balapha bona bawufuna umsebenzi so thina sinobandlululo ngenxa yokuthi siyacomplaina sesifuna amalungelo ethu ukuthi kuthiwe singabantu abangelabandlululo kumele sibe sivumela ke abantu besuka kibo khona le mashoneni khonale bebe bethathe yonke imisebenzi bebe bethathe zonke izikhundla kade sibabhizi bafikile sokuyibo sebefuna ukuvotela ukuba amakhansela sokuyibo sebefuna ukusiphatha sokuyibo napho magalela sipanda yibo sebetshona bekhuluma khona bebekhulumela thina abantu bakhona apho bona bebuya kwezinye indawo yikho ke lokho kuthiwa kungabi nobandlululo kuvumela udoti onjalo kanti umuntu uma efika endaweni kumele afike abone ukuthi abantu baphila njani alandele leyo ndlela hhayi ukuthi bona befike bese befuna ukusibusa vuka mthwakazi vuka asikuvumi lokho
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318 kwezemelika owayengumongameli umnumzana Donald Trump wetheswa umlandu okuvimba imihlangano yakhe esigabeni se-Iowa izolo ngoba esesaba omunye ocatshangelwa ukuthi uzancintisana laye. Umnumzana Ron DeSantis ngomunye okhanya ezancintisana laye lanxa engakethuli ukuthi impela uzancintisa. Kodwa uDeSantis uqhubeke lo mhlangano wakhe ehlangana labalandeli e-Iowa. Kolunye udaba njalo impi yakwele Ukraine yokuxotshwa kwamabutho awe Russia ezigabeni ezathunjwayo ikhangelelwe ukuthi iyaqalisa ngasiphi isikhathi. Sikhuluma nje amasotsha akwele Russia asebalekile endaweni eziningi ezazithunjiwe. Ukuhlaziya lolu daba olwempi yase Ukraine sixoxe lo mnumzana Rafael Mthombeni.
Impi le eRussia le impi engathi uqinisile sibili ukuthi ayisabonakala ukuthi ihamba njani. Angithi yena uPutin wayekhangelela ukuthi nje uzathi yanga ayiphekele abantwana kodwa ke akusazange kwenzakale kono. Into engiyibona ngathi isifuna ukuthi imkhathaze ukuthi nxa wayeqala ukuthi achaye umfana lo Ukraine wayemchayela ukuthi kafuna ukuthi laba abe ama Americans kumbe abe West laba abe NATO bafake izikhali zabo khona lapha eduzane la eborder la ukuthi khona bazefaka izikhali zabo khona phana besithi bona bathethe umntwana wakhe lo abe ngowabo kodwa ke ose kungathi kuyakhathaza ukuthi nxa eseqalisile ukuchaya lapha umfana uyacela phela uncedo khona ngapha eWest hey ngicela lingiphi isikhali hey ngicela kuyincela ngicela isikhali zone ziyana yena uPutin ayesithi kafuni zibe khona phana izikhali zala sezingenile zezikhona lapha yiko usizwa kulezi nsuku loba ngazajikela amabhomba anjani amanenga khona sebewabamba sebewadubula ephezulu kanti ke kuqala ayechapha so kanisaboni ke khonapho lamuthi mbona ngathi kuzacina kusiba ngcono ukuthi bakhulumisane ngoba kayisoziphele impile ngoba namhla nje u Biden ngizwile ukuthi kuthiwa u approvele futhi ezinye izikhali ukuthi zihambe khona nganxa yakho nokho yiko umuzwa yena u Russia u Putin esithi impile nge west ngoba usebona ukuthi izikhali ezivimba izikhali zakhe lezi chaya amabutho akhe lezi ezivela ngapha e west
lo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ohlaziya ezombusazwe singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela ilanga lokhetho lokhe lisondela kodwa ibandla le-CCC alikatholi abazalimela kukhetho oluzayo uhulumende weSouth Africa uthi akasoze ahlukanise isiphatho asipha kamthwakazi lalabo abavela kwezinye izigaba zelizwe leZimbabwe silugqiba ke lapha uhlelo lothu lwalamhlanje abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com olivalelisayo ngesithi yasidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ntambama lamhlanje ngo 7:30 igama ngu Chris Gande.